Abaningi nje abantu abatsha akade sebeyibo ebesikhangelele bona ukuthi baza kungena ezihlalweni after 2018. Bese simelele ukuthi kungabuya iCongress siza kulungisa lokho. Kodwa ke ngenxa yokuthi kulabanye bethu abafuna kuhlale into yethu indala ingakhulu, sasesilebhulwa ukuthi thina singama G4 generation team, abantu abafuna ukutshintsha i-liberation struggle. And yet thina abanye sithi i-liberation struggle yayingasuko ukuthi thina sizikhulule sodwa abalwela inkululeko. Kwakuyinto yokuthi i-vehicle yokwakha ulutsha lweZimbabwe ukuthi lithathe over kubantu ababesempini, uthathe abantwana abayibo abamele babusheliswe. Njalo bekufanele kube yibo abantwana abathi sesivuselela i-legacy yabadala bethu.
Nxa sikhangeleke amakawuso lwa kade egqokwe ngabantu, kwenye ngazani ke kulobaba uJoshua Nkomo kuzobuya lobaba uMgabe, kodwa abantu abanye bathi hayi ngali bafakanga ngali zenzelo kwenu, kambe ungabaphendula usithini khona?
Ngubani yena lo omunye? Ngoba thina sidecidile as a political party ukuthi sihloniphe labo bantu through this party, because noma bekukhona inhlonipho sesifuna ukuthi siqinise, ngoba lokho sekwenzakala khathesi. Into efakiweyo it has sidelined yabantu bezabo totally.
Kodwa alesabi nxa likwenza konokho, njengoba ke nxa sikhangela owayengumongameli kukhanya akazange asuswe esikhundleni ngemfanelo.
Akula muntu ongesabi ulutho oluza emnyameni, akula muntu ongalwesana. Kodwa esikhathini esinyeni kuvele kumele kube labanye abantu ababona ukuthi asihambe lakho, sibone ukuthi kuzafika njani, kuyafika ngaphi. Ngoba uNkulunkulu yena ngokwakhe nguye owenzayo izinto zona lezo. Nxa engikhethile mina ukuthi kumele ngiye kuswela khonokho, angisoke ngikwale ngoba ngiyabe ngihlethi. Kodwa engikuthoyo mina ngikhululekile kuleli lizwe leZimbabwe ukuthi ngikhethe engikufunayo.